abantu kulilungelo labo ukuthi demonstrate into abayibona ingafanelanga noma into abayibona ingahambisani lezifuno zabo. So into esiyabe siyala into yokuthi mhlambe kube le violence, i-violence yinto esiyalayo, kodwa ke ukuthi abantu behambe laphana bayetoya batshengisele ukungasuthiseki ngendlela i-pick and pay esebenza ngakhona noma i-operator ngayo, mbone ngathi abantu bavumelekile, kuyavuma njalo la ku-constitution kukhona ukuthi abantu nxa ama-grievances abo engahambi bayavunyelwa ukuthi bayekwenza njengoba bekwenza. Kuzisa ubuhlungu kakhulu babonkomo ukuthi abantwana abaningi abakhona laphana abakhona koMlawayo bahlezi abasebenzi. So nxa bekhona behlezi bengasebenzi, abanye baphethe ama-degree, abanye baphethe ama-diploma behleli khona bakhona koMlawayo, kuba lusizi ukuthi ubusubona kusiyathathwa abantu from kwezinye izigaba bezolethwa laphana. Ngokwenzakala ngaleyo ndlela kuzakwenza ukuthi abantu bahluthukele zinhliziyo, njalo abantu babone ingathi sesiba lalokho esibiza ngesikhiwa sithi tribalism. So kukanti mhlambe noma laleyo tribalism ingekho, kodwa nxa kusenzakala ngaleyo ndlela kusuke kudlondlobalise ibala leyana elithi tribalism, sekusuka lo mkhandlo omkhulu osusuba khona phakathi kwabantu besindebeleni labantu besesishoneni.
Sesiside isikhathi abantu abaningi emathebeleleni bekhala ngokuthi imisebenzi emilutshwana ekhona iphiwa abantu abavela phandle kwalesi sigaba. Uhulumende na ukhanya engelandaba lakho lokho, kumele aluphathe njani lolu daba?
Udaba lolu baba unkomo kudala lusiba ngameva enyaweni zabantu abaningi ikakhulu emathebeleni. Abantu behamba beqhula inhliziyo, beqhula indlela abaphathwa ngakhona ngokuthi abantu besishoneni bakhanya besiba layena le nto ukuthi nxa besiza bezosebenza ezindaweni zasemathebeleni, lokho esikubiza ngesikhiwa sithi service delivery, babuya bezosinceda abantu bemathebeleni, kodwa ngokunjalo babe bengafuni ukuthi bakhulume indimi ezitholakala kulezo ndawo. Indimi noma kuyabe ukuthi noma isikhalanga noma isindebele noma isitonga, abafuni ukuthi basikhulume bona, bafuna ukuthi babuye bekhulume isitshona kuphela, bengafuni ukuthi bakhulume lezo ndimi ezikhona. Kukanti nxa kuukuthi abantu nxa befuna ukuthi babuye bezosebenza kwezinye indawo, abahambe bayekhuluma ulimi olukhulunywa kuleyo ndawo, kwenzela ukuthi ukutshengisela ukuthi bayahlonipha indawo leyo abahleli kiyo. Kodwa bona babuya bele nto ukuthi ayi-superiority, abafuna ukuthi bazitoze bazifakele noma bazitshele ukuthi bona ulimi lwabo akasoze balutshintshe bazohlala bekhuluma lona. So nxa bengafuna ukuthi itshe ulimi, kufanele ukuthi behambe besebenzela endaweni lapho okukhulunywa lezo ndimi lezo abayenelisa ukuthi bazikhulume, ngoba i-service delivery ufanele ukuthi nxa usenza i-customer service kube yindlela ukuthi uphatha kahle abantu abahleli kule ndawo. Kodwa abantu nxa bengaphathekanga kuhle ngeke kuze kuhambe ngendlela eqondileyo. Nxa uthi uyakhangela abantu indlela abakhalaza ngakhona emabhoda, uthole umuntu osebenza ukuthanyela ebhoda kuzahamba kuyedingwa umuntu ozakuyevela eHarare khona ngale, umuntu ezothanyela ibhoda esePlumtree, umuntu ezothanyela ibhoda esemathebeleni. Ubuthi uzibuza ukuthi nxa ukuthi kuyeke kunjalo, umuntu nxa ezathathwa esuka khona ngale, kuswelakela yini abantwana lezo zigodi abangasebenza noma abengenza eleyo msebenzi? Eminye imisebenzi engadingela qualification eyangapi? Abantwana abanye bahlezi kulezo zigaba noma kusebhinga, bahlezi ebhinga laphana bengasebenzi balama degree, kodwa besehluleka lokuthi bengavunyelwa ukuthi bayeqhatshwa, kodwa kube sekusiyaqhatshwana ngento leyo ukuthi kuthiwa lo ngumntakamalume lo ngumzukulu.
Khona kahle kahle ukuze kungabi lokukhangelana ngemihlobo eZimbabwe kumele kwenziweni
ukuthi le nto leyi igwemeke ngendlela ukuthi kungagcini sekuba lokucwasana ngokomhlobo. Mina ngowami umbono ngibona ngathi into eqakathekileyo ngokuthi yena le ngeke ngayitsho ngathi okokuqala kuqakathekile ukuthi abantu nxa besiyasebenza endaweni abayasebenza kizo, noma ngumuntu wesindebele nxa efuna ukuthi asebenze emashonaleni, akayekhuluma isitshona khona ngalo. Nxa ukuthi umuntu wesitshoneni nxa efuna ukuzosebenza endaweni yasemathebeleni, akabuye ezokhuluma ulimi olukhulunywa kuleyo ndawo. Kodwa-ke nxa ukuthi lokho kusatshengisela konkwalo ukuthi kulomunye ofuna ukuthi olwakho ulimi luzwa kale, yiko kuzagcina kusenza ukuthi kuvuthe amalanga omlilo, ngoba kebe sekuhlanganyela izinto eziningi. Sekuhlanganyela ukuthi into yokuqala abantu abaqhatshwa kuleyo ndawo, okwesibili sekuhlanganyela ukuthi abantu babuya bezokhuluma indimi abantu abahlala kuleyo ndawo abangazwayo. So lokhana kwenza sobala ukuthi abantu bahlukikele zinhliziyo ngenxa yokuthi abaphathekanga kahle ngendlela ezimbili zonke. So ngibona ingathi lokhana yiko kungenza ukuthi izinto zingahambi ngendlela eqondileyo. Njalo okunye kuyafuna ukuthi uhulumende izinto zinalezi singazithatha kancane, kodwa ngokuzithatha kancane, kodwa njengoba sibona kulokho kuqhubekela phambili kanje, abantu bazoba belokhu bekhuluma ngendaba yokuthi i-devolution of power. I-devolution of power yacelwa kudala ukuthi nxa akuvunyelwe kube le-devolution of power, but yabhalwa ku-constitution but yangafuna uku-implementwa. So into leyana abantu basayihlongoza ukuthi i-devolution of power akutsho ukuthi nxa kufakwa i-devolution of power sekusitsho ukuthi abantu sebezaxoshwa noma emandebeleni noma sebezaxoshwa emashonaleni, kodwa kuyabe kusenzelwa ukuthi kufakwe izinto ngendlela eqondileyo njalo ikho kuza kwenza ukuthi abantu bahloniphane ngendlela eyo eqondileyo so ngibona ngathi aba implement into abayivumayo ukuthi bayivuma ukuthi yenziwe bayibhala phansi ku constitution into ye devolution of power ngibona ngathi yiyo into engenza ukuthi lento le esiyibonayo isenzakala kanje ingaphindi yenzakala njalo ngoba asifuni ukuthi sibone sokugcina sokuba le violence ngendaba zokuthi abantu baqhatshwa ngendlela eqondileyo.